sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu omhlaka 25 Zibandlela 2019 noPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
ngingingaxoxaxoxa lamanye ama-lawyers wa angi-involved a day or so ago, wa on the ground, ama-lawyers wa on the ground. Besitsho bona ukuthi no, they are having problems ukuthi bathole baphiwe ithuba lokuthi bakhulume nama-clients abo.
Asemathathu amasotsha asemiswe phambi komthetho ndaba phezu kodaba lobudlwangudlwangu obuqhamuke ekutshengiseleni kobulawayo. Abamabandla ezokholo lwesiKristu asungula umkhankaso wokukhuthaza inkulumo ezijonge ukuqeda inkinga yelizwe elibhekane lazo. Kuthi-ke imuli yomoyi u-Oliver Mtukudzi obe ngumculi olodumo ithi lanxa ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe usezabekwa ekhaya hatshi endaweni ebekwa amaqhawe eye-National Heroes Acre. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abamabandla ezokholo lwesiKristu akumanyano weZimbabwe Council of Churches kanye lenhlanganiso ezikumanyano weCivic Society and Churches Joint Forum sebesungule umkhankaso wokukhuthaza ingxoxo uqobo ezijonge ukuqeda inkinga yelizwe elibhekane lazo ngesikhathi abantu sebekhetha nangemihlobo ngamabandla ezombusazwe langezigaba osekubangele ukuqhubeka kwenhlupho eziphathelane lodlakela elizweni kusukisela ilizwe lithola uzibuse. Njalo amaqembu omabili akhuthaza intatheli zindaba ukuba zilobe ngendlela engajojozeli udlakela. UMavis Gama usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emihlanganweni lentatheli zindaba eyenziwe ngabenhlanganiso zombili lezi bathi sesifikile isikhathi sokuba uZulu weZimbabwe azinuka amakhwapha akhulumisane ngoqobo ukulungisisa ilizwe hatshi kube lokhu kudonselanwa. Unobhala jikelele weZCC uReverend Dr. Kenneth Mtata utshele umhlangano owenzelwe ehoteleni yeNew Ambassador Hotel ukuba lezi nkulumo kumele zikhokhelwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Peace and Reconciliation Commission hatshi abezombusazwe.
Ngoba ukukhulumisa nalokho awusokulungisa nje izinto ezenzakeleyo amaviki adlulileyo lapho. Sifuna ukuthi ukukhulumisa nalokho kukhangele okwayenzakala ngemuva but sithi in the next 20 years sifuna ukuthi sibe leZimbabwe enjani. So ukukhulumisa nalokho sifuna ukuthi siyakhe i-foundation eyakusasa elizoyenza ukuthi umphakathi uhlale kahle kube nemthuthuko umnotho ozoyenza ukuthi umuntu wonke ayinjoy ilife. So yikho esithi simele sithi uma sizohlela iprocess le e-national dialogue ubuntu wonke amele abe mobilized abe part and parcel yeprocess.
Intatheli zindaba zona zikhuthazwe ukwehlukana lomkhuba wokuloba okobuchapha okujojozela loba ugxeka abantu elizweni obona ngezokuhanjiswa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe National Editors Forum ZINEF. Umnumzana Njabulo Ncube uthi zilendima enkulu intatheli zindaba ezingayidlala ekukhankaseleni lezinkulumo.
Singavikela intatheli zindaba zenza lokhu esithi siyakubona emaphepheni kahulumeni sizagcina siba lohlupho olwedlula ololuwane ngoba ukuthi umlilo lwesiyo womotheke uye phambili ngoba yenzela ukuthi kube zintatheli zindaba ezihluleka ukuthi khona zifake izinto okumele zifake ngayo. Wabona amanye amaphepha kathesi akahulumeni uyathola ukuthi khona ayafihla lokhu obesenzekayo. Lokho kubi kumele libe phambili njengezintatheli zindaba futhi khona khona libhule lo mlilo.
Inkuthazo efanayo iphume emhlanganweni lentatheli zindaba eMedia Center oqoqwe ngabomanyano weCivic Society and Churches Joint Forum CSCJF. Umgcini sihlalo kulomanyano weCSCJF umfundisi Angliston Sibanda okhokhela inhlanganiso yeShalom Project etholakala kobulawayo uthe sesifikile isikhathi sokuqhuba ingxoxo uqobo.
Uhlupho ukuthi kukhulumisana lokho esikubalule okwenzakalayo engo 79 lango 87 lango 98 bekungokwamapolitician beqala phansi bodwa bekhulumisana bona bodwa bephanana izikhundla bavumelana ukuthi wena suzaba nguvice president wena uzaba nguprime minister baqeda lapho basebenze bangehlulana futhi kudilike. Kade sikhuluma ngokukhulumisana okugoqela wonke umuntu abaza ama-NGOs, ama-civil society, izakhamizi, abalimi, abakhokhela izigaba, ezigabeni, ezabelweni, izinduna zakithi, sonke sihlale phansi. Siqale sivumelane ukuthi kahle kahle isinto okuthiwa iZimbabwe kuyini. Njalo kuyini okungumgomo okuthiwa i-national vision okusihlanganisayo. Sikwazi okuzasenza ukuthi sivume ukuqala ukuthi singabantu bese usithi konke ukucoca ufanele sikwenzayo sikwenze sikhangelele ukuthi siphume lo mgomo ozayakha isizwe sakithi sibe ngumuntu munye, hathi lokhu ukukhulumisana ukuthi bahlala phansi baphanana izikhundla kuphelele lapho.
Okusekelwe ngesinye seziphathamandla se-CSCJF uNkosazana Abigail Mupambi yena okhokhela inhlanganiso ye-hashtag this constitution.
Engikholwayo mina emezahlala ndoke ngiphinda leyo nto ukuthi bonke bakhona phakathi kombuso ngoba i-NDC kunje iyakhokhelela emadorobheni wonke akobulawayo emakhasilini ne-ZANU-PF layo ikhokhelela njalo 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 basesithethayo. Angiboni mina isizathu sokuthi sebeqedile sebevumile sebefungile ukuthi bazancedisa abantu abezimbabwe sebengikhona kathesi beqalisa ukusibisela ku-election mode sebezimelelo seyi-ZANU-PF lo seyi-MDC. Mina kona ngathi lapha kubokudlala kunensoro edlalwayo lapha siziza 35 years ilokhu bechinga lokhu bengafuni ukufeza abantu babuye futhi ekuthineni bephenduke kithi thina sithi bona bafuna sibakhethe njalo. So I think there is a selfish agenda in the political camp.
Zombili lezinhlanganiso zivumelana ukuba kube ngabe MPRC abakhokhela lezingxoxo hatshi abezombusazwe bebangisana izikhundla bengaqakathekisi uZulu. Imele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Asimathathu amasosha asemiswe phambi komthethandaba kobulawayo phezu kodaba lobudlwangudlwangu obuqhamuke ekutshengiseleni phezu okwenziwe ngeviki edluleyo. Elinye lamasotsha la lidujulwe esiswini ngusomabhizimusi laSinda. Kusiyafika izolo kubikwa besokulabantu abangamakhulu amahlanu 500 ababotshiweyo kobulawayo ngodaba lokutshengisela lokhu okuthiye izitolo eziningi emalokitshini zigqekeziwe ezinye zatshiswa. Izitokisi zakobulawayo zigcwele osokubangele ukuthi abalokhu bebotshwa basiwe ejelele kami. Osekudanise amagqwetha alwela ilungelo loluntu ukuthi imthethandaba ayisebenzi ngokusemthethweni ngoba iningi lebotshiweyo aliphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Njalo lamagqwetha abengavunyelwa ukukhulumisana nalababotshiweyo laba. Abaningi sebephange bagwetshwa baphiwa izigwebo ezingahambelani lamacala adalwayo. Njengesibonelo, owatshontsha ikhuba lokulima ngenkomo ugwetshwe ukuhlala okweminyaka emine ejele. Kuthe abanye bagwetshelwa ukupika bephandle kwejele i-community service. Lokhu kwenze ukuba amagqwetha phansi kwenhlanganiso yawo eyeZimbabwe Law Society akhulumisane lohulumende ngalolu daba. Elinye lamagqwetha la umnumzana Joseph Banda utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi sebeqoqa ukutshengisela kodwa sokusiba ngcono ngoba abanye sebephiwa ibail.
Engingakutsho ukuthi yes yes lami sike indaba yakho nangizwile sibi bengingaxoxaxoxa lamanye ama-lawyers who are involved a day or so ago who are on the ground, ama-lawyers who are on the ground besitsho bona ukuthi no they are having problems ukuthi bathole baphiwe ithuba lokuthi bakhulume nama clients abo. Lelo thuba lokuthi bakhulume nama clients abo vele base balingitshwe e-court, bengaphi e-court abaliphiwa lelo thuba, base babantu lababotshwe kahle bavalelwe ngalezi kuma-stocks, kuma-sales, and ama-lawyers are denied access. And then lase-prison, abanye ngoba kuthiwa babebotshwa bangavele e-court, base babengaphiwa ibail abantu bakhona, bonke babengaphiwa. So bangabotshwa bahanjiswe e-prison, e-county prison, ama-lawyer angalandela khona ngale. Babe sebefike vele batshele ukuthi hayi asibivumeli ukuthi libabone ama-clients. So yiyo into enkulu kakhulu ekade sihlupha ama-lawyers yona leyo, ukuthi ama-clients abo kavunyelwa, kabavunyelwa ukuthi bababone. Ngoba udaba lwakhona belulubi kakhulu kokuthi i-Law Society of Zimbabwe ngensukwana nje lezi ezidlulileyo ihambe yayabona i-Chief Justice, u-President wethu we-Law Society uhambile wabona i-Chief Justice, lo-Secretary wethu wayambona i-Chief Justice ngodaba lona lolo. I-Chief Justice unfortunately ukuthi yena kakulani ukuthi angalwenza, kayisuye owatshela ama-magistrates ukuthi banqitshe izibotshwa lezi i-bail. So yikho-ke khonokho okubuhlungu akade kuphathisa ama-lawyers. So but ngizwa kuthiwa I think kusukela izolo kumbe namhlanje umumo ngani usungconywana, ngoba sebevunyelwa ukuthi ama-lawyers asevunyelwa ukuthi abone ama-clients.
Sizwa kuthiwa kuke kwaba lesikhathi amagqwetha kade sesithi angagcina lawo etshengisela ngendaba yona le.
Yes. Bebekhuluma nje amagqwetha kuma-platform athize ukuthi hayi lokhu esihlangana lakho asikaze sikubone, njalo ayisiyonto eqhubekisa phambili ama-human rights abantu. So ukutshengisela ukuthi udaba lwakhona lubi kakhulu, amagqwetha abanye akhona ikakhulu amancane lawa abesesithi hayi thina njengoba sibesenza ukuthi singabi lama-powers okungangcono ukuthi lathi sihambe ezi-3D.
Lo-ke bekungumnumzana Job Sibanda, igqwetha elilwela ilungelo likazulu. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala ngapha kwele Melika namhlanje zibuthene phandle kwesigodlo someli weZimbabwe eMelika zitshengisela ngodaba lomumo wezombusazwe elizweni lazo. Inthekele zendaba ye-Studio 7 uMike Wode ukhona ngale. Mike, siyakwamukela kuhlelo lwethu. Yebo, siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, siyabonga ngokungena ngokungenisa kuhlelo.
Ye, akusitshele kwenzakalani khona ngapho?
Lapho ngikhona esigodlo selizwe leZimbabwe eWashington DC, kulabantu abaningi abathengiselayo, abantu baganulwa, abantu bayakhonola bathi hayi lokho okwenzakalayo ekhaya abathabanga. Vele ngile lunga elebandlele umnumzana uDan Moyo, layo ngumunye othengiselayo ukhona phambi kwami.
Ye, bathi injongo yokutshengisela lokhu ngeyani?
Bathi eningi labantu bayakhalala ngalokho okwenzakalayo ekhaya. Bathi babona abosisi, labobhuti, labobaba babo beshawa, bebulawa, beshengulwa, beboshwa. Bathi hayi lokho abakuthandi njengalokho okwenzakalayo kwele South Africa. Labuthu MP layo uyamemeza esethi jajamuka. So eningi labo bakhona labo bayathengisela bethi hayi abakufuni lokho okwenzakalayo eZimbabwe.
Ye, uqalise esikhathi bani umbuthano lo, njalo kulabantu abaningi okungakanani?
Ngicela uphinde angisakuzwi.
Ngithi mina uqalise esikhathi bani lumbuthano lokutshengisela, njalo kulabantu abaningi okungakanani?
Kulabantu maybe abefika amathumi amabili abayi-20 abatshengiselayo. Umkhankaso i-protest lena iqale ngo-10 ekuseni, lapho saqale sifika khona bakungela abantu abaningi, kodwa ngokuhambisana ngesikhathi abantu laba baqala ukufika.
Ye, libenelise na ukuthi bakhulumisane lomeli weZimbabwe khonapha emeli?
Ngicela uphinde umbuzo wakho, angizwanga.
Benelisile na ukukhuluma lo meli weZimbabwe eMelika?
Hayi cha, abasatholanga ithuba lokukhuluma lo meli weZimbabwe ngenxa yokuthi sifika khona yoni embassy ibikiwe vele kule lock sokuthi ukhanye ngani akula muntu lapha eBosese leZimbabwe.
Bebe vele bengamlobelanga na incwadi yokuthi bazafuna ukutshengisela njalo bazafuna ukukhuluma laye?
Hayi asatholanga ithuba lokubuza umbuzo lo. Kodwa eningi labantu ke ngaxoxa labanye abantu bathi bazabhodisa ipetition yokunikeza yena u-ambassador lapho bazazikhuluma izifiso zabo. Ipetition yangikhona vele ngiyibambile layo esandleni. Wothi ngikutshele ngamafishane ukuthi yona ipetition yangikhona ithini. Into yokuqala, abantu bayasho ukuthi le ndaba yama-board notes abasayifuni, bafuna ukuthi i-board note ithiwe. Ngingaxoxa nomunye vele oyiphatha manje sebandla le-MCC. Othi hayi bana babona ngani kungaba ngcono iZimbabwe ngathi wena uthiwa i-Rand Union basebenzise yona imali yabo le-South Africa. Enye into ekhona njalo ku-petition bathi ngesithiwa bathi stop killing and torturing lama-abductions, kusho ukuthi abasafu abakuthandi lokho kwenziwa ngekhaya lapho abantu bashawa ngamabutho lezinto ezihleleyo.
Ye yona sona isigodlo someli weZimbabwe eMelika sivalelweni?
Abakhulumanga vele sithe kufika khona sabona vele kukhiwe, so siyamangala lathi ukuthi kanti wenze njani ngenxa yokuthi ezinye izigodlo zivuliwe. Sike safika khona isigodlo seJamaica sona esiduzane sivuliwe, isigodlo saseNamibia sona sivuliwe, khanye ngani eZimbabwe yona yodwa evaliwe. Kodwa sike saxoxa lomunye ubaba osebenza khona wasitela kuthiwa njengoba sesilahlekelo liqhawe lethu ubaba u-Oliver Mthugudu kuthiwa ama-embassy wonke aweZimbabwe kumele avaliwe namhlanje, asazi lokhu ngaba luliqiniso na, kodwa that's what we've heard so far.
Lokhe besiza na abantu abavele kwezinye izabelo zemelika?
Abantu bayeza kulabanye vele abasanda ukufika. Sike saxoxa labanye abantu bathi abanye badabuka ezindaweni ezishiyeneyo lapha kwele Melika, abanye bathi basuke Indianapolis, abanye New York nendawo ezishiyeneyo. So kukhanya ngani abantu bayeza abadabuka ezindaweni ezishiyeneyo.
Ye hayi, sibongile kakhulu Mike ngokusethulela okwenzakala ngapho ekujengiseleni kwabeZimbabwe esigodlweni someli weZimbabwe. Siyabonga.
Okay, Eli, can I go?
Yo, okay. Imuli kamuyi Oliver Mthukuzi obe ngumculi olodumo uyithi uzabekwa ekhaya kumadziwa hatshi eNational Heroes Acre lanxa ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Imuli le ithi bekuyisifiso sikamuyi ukuthi angcwatshwe emathuneni omdeni. Uhulumende uthi uzakwethula amabhasi angamashumi amathathu eHarare azathwala abantu abafisa ukuya emngcwabeni kamuyi khonale emadziwa. Unkosikazi Monica Mthwangwa, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uthi kuzaba lamabhasi njalo izabelweni ezijiyeneyo zelizwe azathwala abantu abafuna ukuya esiqintini lesemadziwa esisemashonaland central lapho uMthukuzi azangcwatshwa khona ngesonto. Unkosikazi Mthwangwa uthi kusukela namhla kusiya ngesonto uhulumende uzancedisa umndeni kamuyi ngokujiyeneyo. Isidumbu sikaMthukuzi sikhangelelwe ukuba sizalaliswa endlini yakhe eNorton namhla lapho ukuza kwenziwa khona umthandazo ngomgqibelo engakathwalelwa eNational Sports Stadium okuzabe kulabaculi abambalwa. Kusukela lapho ke isidumbu sakhe sizathwalelwa enkambeni yamasosha e-1 Commando eHarare emini yantambama. Sizathwala ngendizamtshina yohlobo lwama-helicopter esiza sitshiya emzini wakhe emaphandleni eMadziwa. Umoyi uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ese-National Hero. Abantu abaningi baya kuncoma lokhu besithi bekungamangalisi uZulu, bekungamangalisa uZulu nxa uhulumende ubengamnikanga leyi nhlonipho. omunye wabanquma lokho ngumnumzana Denzel Dube, umqondisi weqembu labaculi elendolwane Superstar Sounds.
Bona kuzishe kakhulu ngoba asikaze sikuthole lokhu ukuthi abaculi bayenziwa amadiko njengabantu basempilo, kodwa ke lokhu ngibona kukuhle kakhulu, maybe it's the beginning of the good thing.
Ye, ubona ngazani kutshoni nxa sokunikwa izicoco ezinje abantu abaculayo?
Ngibona kuzosikhuthaza kakhulu emculweni ukuthi njengamanje babuthu bemanveni abaculi bakithi sebesenza noma yini music ongekho right njengalo music wakudala. So manje ngibona ngathi kuzo-encourage kakhulu intsha ukuthi yenza izinto ezi-right ukwenzela ukuthi nabo kusasa babe recognize njengomdukuzi.
Ye, ubona zani bakhona yini abakuzinga likamdukuzi abangathola vele izicoco ezinje?
Sinabo abantu engingababekisa ngabala nje abaculi mhlawumbe babe balutshwana bona masibhekile nayo Macheso. Macheso is one of the best. Sesesibuya ngakithi ngapha ngasemachepelelembi noMathini wendolwane Super Sound, noCharles naye wendolwane Super Sound, ngabantu abadlala indima enkulu kakhulu kwezomculo ekuthi namhlanje wonke umuntu uyazi ukuthi kunendolwane Super Sound because of uMartin noCharles.
Ye, kuzobuya abanye-ke ongabacabanga ibaphi abaculi abadabuka eMathebeleland?
EMathebeleland okwamanje abaculi engingababala abekho ezingenele ukuthi they can be recognized istatus sokuba ama-hero because basesebancane basafunda abafana bakithi. Kodwa-ke kudala abantu ababenjengabosibuza nabontuthi malathi yibo abantu esingathi mhlawumbe babefanele ukuthi babe recognized, banikezwe bethe isicoco sokuthi babekwa i-respecta.
Ye, abantu abanjengomajayivana-ke ungamkhohlwapheli?
Oh, umajayivana ngimkhohlwe. Umajayivana ngoba akekho ekhaya, kodwa-ke naye is one of the big guys bese sithi noThomas Maphumu, abantu abaziqiniso kwezomculo.
Lo-ke kubuye kunguDenzel Dube, umqondisi weqembu labaculo elendolwane Super Sounds. Ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Kuhlelo lwethu olweHoza Friday sizalethulela okuningi ngomuyi owayesaziwa ngelokuthi nguTuku. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagase awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz. Live Talk lamhlanje sixoxa ngembali kamuyi ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe Oliver Mthukuzi ozabekwa emzini wakhe kumadziwa lapha dabuka khona ngesonto. Singakayi kuhlandla lokugcina lohlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Indiza mtshina bezingena egcekeni leGalagadia edolobheni leNew York ngenxa yokuvalwa kwengxenye yengatsha zikahulumende weleMelika. Kuthi-ke umnumzana Roger Stone owayeyisiphatha mandla somkhankaso kamongameli Donald Trump ubotshwe namhla emadabuka okusa phezu kodaba lokusebenzelana lohulumende weleRussia ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho ngomnyaka ka-2016.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a
Njengokwethembisa kwethu uhlelo lwe-Woza Friday namhla sixoxa ngomuyi Oliver Mthukuzi obhubhe ngolwesithathu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
UMthukuzi waqhaza ukucula ngomnyaka ka-1977 elomunye umhlabeleli oselodumo uThomas Maphumo. Babekuqembu elalibizwa ngokuthi yiWagon Wheels. Ngokuya kwesikhathi behlukana, kwathi-ke uMthukuzi waba lamadlaladi amaningi okumangalisayo agoqela le eyayithandwa ngabantu. Omunye walabo abathakazelela umculo wakhe nguThemba Ndlovu, umculi olodumo owatshaya ingoma ethi Meet Me in Zimbabwe.
engayizwa kale engayithandayo kwakungu Ghetto Boy engathi mina lubaba lo ubaba lo uzuya phambili noma kanjani endlakanye and then eyinye uNeria found it very
powerful Maria Nui Maria Nui Namibia Maria Nui
Uthi umtukuzi ube ngumuntu wabantu
Vuma Vuma iwe Vuma Vuma jane Vuma wazakara Vuma waunyana Vuma wazakara
Umtukuzi wabo waxoxa lo Heather Maxwell owe VOA Music Time in Africa. Nanku okunye abakhuluma ngakho ukugoqela ngesikhathi elolonga idlaladi lakhe lokugcina.
I'm yet to release my 67th album, so I'm very excited.
Kana usati wabuduka, awusati wakura, kungoputuza chet, ajireni wakura.
Every album has got its own topic, it's got its own agenda.
Le engilobayo ikhuluma ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele. Ikakhulu ngezinto ezenziwa ngabantu emhlabeni. Ngikhuluma ngokuthi indaba kulobudlwangudlwangu emhlabeni wonke jikelele. Inkinga ukuthi siyabe sisezikhundleni esingafanelanga ukuthi sibe lazo.
We are all in the wrong positions that God created us for. That's why.
Waphinda wakhuluma ngokwenziwa ngabazali abavalela abantwana ukuthi benze abakufunayo.
Parents are supposed to help you identify yourself. And I believe children talk to the parents that, hey, this is who I am. And parents feel otherwise. No, I want my baby to be a doctor, medical doctor.
Abazali kumele bancedise abantwana ukuze benze abakufunayo. Ngiyakwazi ukuthi abantwana bayakhuluma labazali bebatshela abakufisayo. Kodwa abanye abazali bayabavimbela besithi kumele umntwana abe ngudokotela. Loba nje umntwana uyabe efisa ukuthi nga utshaya ama drums ezomculo.
And yet he was created to play a drum.
Kanya ke umtukuzi wezizwa ukuthi umzimba usudiniwe.
Energy is catching up, but I can't run away from myself.
Ngiyezwa ukuthi umzimba usudiniwe, kodwa kumele ngiqhubekele phambili ngicula.
I have to do it.
UThemba Ndlovu uthi umtukuzi uthiye enze izimanga emhlabeni.
Ndindiba dapeta, useqedile indima yakhe.
Mele Studio 7 se Washington DC ngokhip stube.
Leyo ke bekuyimbali kamoyi oyeliqhawe lamaqhawe kwezomculo owayethula yamadlalade amaningi kwezomculo sithi kakalale ngokuthula oselivalelisa ukuhlelo lethu lamhlanje ngiPractice Jeremiah Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.